Siyabonga Sandra Locris ili chona njani makaya yikudibana emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 3 ngomfumfu 2014. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukukhuleka kuqakathekile kodwa umuntu kumele sitile ahambe kudokotela yethu le treatment le efunakalayo. Ulapho yabukhulekela ukuthi uNkulunkulu ngicela lokhu udokotela kwenzayo kuphumelele ngamandla akho. Akhona ukuthi uthi izaphonga kuphela nje ungazange utreatment hayi angiboni ukuthi kuyenzakala.
Abenhlanganiso ye Zimbabwe Women Resource Center and Network ba manyana labe Cancer Association in Zimbabwe ekuphawuleni usuku lokunanza ukulwisana lomkhuhlane wemvukuzane.
Abantu bayagula kulezi suku kulemkhuhlane eminingi kulabo yibhola lani you name it. Abantu laba bayasacrifice ukuthi kona bayenza umsebenzi baphilise abantu. Uhulumende abe seyekele ukubaholela.
Odokotela abasaqalisa umsebenzi ama junior doctors bakhalala umsebenzi bekhala ngeholo eliphansi. Ku Woza Fridays lomculi wengoma zokholo uThembi Sibanda. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Abenhlanganiso ye Zimbabwe Women Resource Center and Network bamanyane labe Cancer Association of Zimbabwe lamhlanje ekuphawuleni ngokusemthethweni usuku lwe Pink Day. Lolu suku ngolokunanza ngolokusungula imikhankaso yokutholisa uzulu ulwazi phezu komkhuhlane wemvukuzane yesibeletho ngesikhathi ilizwe limanyana lomhlaba wonke jikelele ekuqakathiseni inyanga kamfumfu eyakhethwa ukuqinisa imikhankaso yokulwisana lemvukuzane yevele. Kubika uMavis Gama.
Ngesikhathi belibasuzulu obekulo mkhosi ngokuphawulwa okusemthethweni kosuku lwePink Day owenzelwe eHarare Gardens lamhle mini kungoma yabo ekhuthaza ukunakekelwa ngothando kwalabo abatholakala begula bebulawa imvukuzane. Obengumhlonitshwa kulo mkhosi wokufundisana phezu kwemvukuzane yebele eyingcwethi kwezemvukuzane uDr. Anna Mary Nyakabawo uthi lanxa uselapheka lomhlobo ungaphangiselwa esibhedlela okudanisayo ukuba inengi liyadinga usizo isikhathi sesiphelile ngenxa yezizathu ezehlukeneyo. Lokhu kusekelwe ngunkosikazi Buhle Benkosi Moyo okuhlangothi lwezokukhulumisana lozulu enhlanganisweni yeZimbabwe Women Resource Center and Network otshele iStudio 7 ukuba kakukho okubi ngokuthandaza kodwa ethi okubi yikuba umuntu aphelele kumthandazo abe seyekela ukuthola usizo loba ukuthatha leyo mithi okumele ayithathe ukuze asile kuleyo mvukuzane.
Ngoba mbona ngani even singabalandela iBhayibheli. Mbona ngani kuba sobala ukuthi ukholo luqhakathekile. Kodwa la kumele ukuthi uzincede futhi kwengenye indawo. Kuyafana lomntana esikolo. Uyathandaza ukuthi ufuna ukupasa kodwa ngizaka pasa nxa engazanga abale. Azwisise ukuthi ade kufunde class ni kwi-next revision. Asiwa kwenzakala ukukhuleka kuqhakathekile. Kodwa umuntu kumele sitile ahambe. Kudokotela yethu le treatment le efunakalayo. Ulapho yabukhulekela ukuthi uNkulunkulu ngicela lokhu udokotela kwenzayo kuphumelele ngamandla akho. Akhona ukuthi uthi izaphonga kuphela nje ungazange utreatment hayi angiboni ukuthi kuyenzakala.
Intshumayelo yabafundisi abatshela abantu ukuba sebesilisiwe ngumthandazo iyingozi. Ngakho uNkosikazi Moyo uxwayisa ukuba bakhuthazwe ukuya ezibhedlela ngokuphangisa abagulayo ngemva kokubathandazela hathi ukubatshela ukuthi sebesilile ngakho bayekele ukunatha amaphilisi.
Azimbona ngani ukuthumela kunjalo kuyaphambanisa abantu. Nxa njalo bengabantu bezokholo, bengabantu abaleqiniso, kumele batshele abantu iqiniso ukuthi hayi thina siyathandaza sibili. Kodwa kumele still uhambe yekutreatment. Kuyafana nokuthi ngayihambe lo mngane moye admitwe ePari. ePari uyathi ufika embhedeni kwakhona kabe emdulini kubhala ukuthi we treat God heals. So umuntu kumele uhambe yedinga itreatment. uthanda uNkulunkulu ngicela ukuthi treatment le ngipha ngudokotela isebenzi kwenzela ukuthi lanxa kukhona ozaphama treatment hayi uNkulunkulu angenele kodwa ukuthi ungaphonga uhlala nje shulo ekhensa kuvugula ukuthi kuzaphonga kuphela hayi ambona ukuthi kuyasebenza
abe cancer association bona baveze ukuba kubiza imali eningi kakhulu ukwelapha imihlobo yonke yemvukuzane ngakho ke uZulu kumele amanyane ukuyinqoba lempi yokulwisana lemvukuzane yebele kungakhathalekile ukuba isibahlasele loba hachi isihloko salonyaka kulolu suku lwe Pink Day ngesithi think pink find it fight it and win the battle ibikwa itholakala lasebantwini abangabesilisa limvukuzane yebele lanxa yena nilabo lisesephansi bebikwa kwabalikhulu oyedwa wabo ulakho ukuhlaselwa yile mvukuzane yebele ingcwethi zibika ukuba ledlula inkulungwane
odokotela abasaqalisa umsebenzi sebekhalale umsebenzi bekhala ngeholo eliphansi lokuhlaliswa nguhulumende ezindlini ezincane odokotela abasebenza eParirenyatwa Hospital bakhalale umsebenzi izolo besithi bafuna iholo labo lengezwe lisuka kumakhulu ayisishiyagalombili i-$800 liye kunkulungwane eyodwa lamakhulu amabili $1,200 ngenyanga bakhonona njalo ngokuthi uhulumende unika odokotela izindlu ezincane enganakile ukuthi abanye babo balemuli odokotela abasebenza kobulawayo lezinye indawo zelizwe babikwa sebefuna ukukhalala umsebenzi labo phezu kodaba olufanayo asenelisanga ukukhuluma lomphathi ntambo wezempilakahle udokotela David Parirenyatwa okade engaphenduli umakhalekhukhwini wakhe isakhamuzi seHarare ukansila Peter Moyo utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi iyadanisa indlela uhulumende aphatha ngayo odokotela
amadokta la amadokta ema-government institutions abantu abayenza umsebenzi onzima kakhulu abantu bayagula kulezi suku kule mkhuhlane eminingi kulabo yibhola lani you name it abantu laba bayasacrifice ukuthi kona bayenza umsebenzi baphilise abantu uhulumende abe seyekele ukubaholisa khathesi uhulumende ubhizi ne-congress babhizi ngokukhampena ngento ezingenamsebenzi nxa kuzathiwa udoktor ahole imali eyi-$800 imali etholakala umuntu odekisa ama-airtime kuyini khonokho thina njengabantu abaphila ngezibhedlela vele asithi ngabayekele lokusebenza kwakhona khonokho until ugovernment esebanikile imali eyenza ukuthi khona baphile
ye mase sikhangela njalo ubona ngazani-ke eHarare kuzayenzakalani khonapho nxa odokotela lawo bengasebenzi
kutho ukuthi khona abantu bayafa yikufa kwabantu kaphesi imagine ukuthi khona imigwaqo yalapha mivi imota ziyeza ama-accident on a daily basis umuntu angahamba elimele udoktor ekustrike kuyayenziwa njani khonapho umuntu uyafa engafanelanga ukuthi afe
ezingathi okunye okubhekane lozulu khona ngapho nxa kuwukuthi kunje kungabe kuyini sikhuluma lapha ngezempilakahle
ezempilakahle zimbi la so kathi esinxakwe ukuthi khona ama-doctors bengahambi emsebenzini khona kuvele kukubi akula ama-glovos akulani akula into ekhona ezibhedlela lapha yi-fast track eyokufa kwabantu kona ezibhedlela kwangikhona ungahamba kathesi kobo-Harare hospital silezihlobo ezifileyo e-Harare hospital silezihlobo ezifileyo eParirenyatwa uyafika uhlale kukiwu 10 hours ungazange ubonakale kudoktor udoktor aze abuye umuntu sefile sebethatha umuntu beyafake kumojasi kathesi nxa ukuthi kona udoktor usehambe kustrike ibhizini we umumo wewempilo lapha e-Harare uvele muvi okunye okumangalisayo i-ministry ye-health ufuzela babageze bephakamisa umuso into esiyifunayo thina yikuthi khona ama-doctors laba abaku-strike bengayi ku-strike kambe ungathi wena umuntu ohlala nezihlobo zakhe umuntu ohlala nabantu abakhe umnike one room engu-doctor bona banama-rooms amanye nami izintsha
lo ngumnumzana Peter Moyo ukhansila wedolobho le-Harare Inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu ezibalisa e-Amnesty International le-Human Rights Commission sezisole uhlelo lukahulumende lokudiliza izindlu ezibikwa zingakhiwanga ngokusemthethweni eshitungwisa le-Epworth zisithi lokhu yikwephula ilungelo loluntu. Lokhu kwenzakala umanyano wenhlanganiso ezilwela amalungelo ezakhamizi oHarare Metropolitan Residents Forum. Usucele umongameli Mgabe Los Komitsha amapholisa umnumzana Augustine Chiwuri ukuthi bangenele kudaba lolu. Umnumzana Mavela Sikhumalo umgcini sihlalo weshitungwiza Residents Association oyisiphathamandla seHarare Metropolitan Residents Forum utshele osithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi abantu abadilizelwa izindlu bathwele nzima njalo bathembe ukuthi umongameli Mgabe loChiwuri bazaphendula ugwalo lwabo lwepetition abacela khona ukuthi bangenele kulolu daba kungakedlula amalanga ayisikhombisa.
Abanye vele gabala lapha abahlala khona, abanye sebebalekile bayodinga izihlobo zabo ezihlala emadorobheni lapha, abanye sebehambile emakhaya kuyodinga indawo zokuhlala lezihlobo zabo. Kutho ukuthi vele kulo dubo kathesi khonapha sikhuluma esidumbisi. Kathesi yakwazi ukuthi imali vele iyahlupha ukuthola. Kutho ukuthi kulukhulu ukuthi umuntu nanxa edinga istendi yakhe singathi kumbe $4,000 abe sesebenzisa enye imali njalo ukudivelop opa istendi yona leyo, afake i-3 rooms kumbe afake i-2 rooms kumbe i-4 rooms. Umunisipala sebuye sedeliza indlu leyo. Siyabona ukuthi umuntu uyabe eluze imali engakwanisa ukufika kumbe 7,000 kumbe 10,000. Kutho ukuthi udubo lokuqala vele ukuthi umuntu uyabe sehlulubuluzela ukuthi hayi sengichithe imali yami. Okwesibili kutho ukuthi abantwana bakhe umuntu lo akade sebesiya esikolo endaweni yona leyo uyabe ehlala yona kabasakwanisi ukuze bayalokhe besiya esikolo. Kutho sebesiba ngaba-school dropout abantwana laba abasakwanisi ukuya esikolo.
Kuyini elikukhangeleleyo kudaba lwenu lwepetition lolu?
Umongameli welizwe wake watsho wathi hayi lapho khona wena lapho othi yiyo indlu yami hlala khonapho ngakuzinto ozabuya ekusukuluza yiyo enyo ithembo lwethu kumangameli welizwe. Njalo themba ukuthi uThuli uCommissioner Thuli uzakupha i-instruction ukuthi amapholisa abophe bonke laba abayenza okungekho emthethweni bedeliza izindlu zabantu. Abantu beqalisa ukubakha izindlu zabo kumastendi lawo. Umuntu sala wayekhona ekubona lokhu kusenzakala kazange abuye isuke ama-stop development forms kubantu laba, kodwa wayezikhangele. Sesicabanga ukuthi konke okwakwenzekala kwakusenzakala, kodwa wathesa abantu sebeqedile sehlala kwezinye izindlu lezi. Umunisipala sebuya sesithi hayi izindlu lezi ziyakhelwe lapha okungekho emthethweni. So kusingisa lokhu ukuthi umunisipala wayelele emsebenzini engayenzi umsebenzi.
Umnumzana Mavela Sikhumalo ngumgcini sihlalo weshitungwiza Residents Association obekhuluma ecingweni eseHarare.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kilohertz. Nilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Umkamongameli welizwe unkosikazi Grace Mgabe izolo uqale uhlelo lwemhlangano athi ngeyokubonga abamkhetha ukuthi akhokhele uhlangothi lwamakhosikazi kubandla leZANU-PF. Esethula amazwi akhe embuthaneni wakuqala, unkosikazi Mgabe uthe kulenye inkokheli yebandla ephakathi kokuqoqa ukuthi engathatha njani umbuso womkakhe uMgabe. Uphinde njalo wathi ibandla leZANU-PF alingeke lasila nxa umkakhe engekho. UChris Kande weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli secele leMTC elikhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube, umnumzana Nhlanhla Dube ukuhlaziya lolu daba.
Kuqakathekile kodwa ukuthi sitsho ukuthi ukuba ngumongameli weZimbabwe sokukhanya ngani into ezakhathaza, ngoba kukhanya ngani into esiqathanyelwa isiphathanye isikhathi sokusihlamela sekhathamela ngokuthi yena ubona umongameli weZimbabwe nsuku zonke uyomphekelayo uyokwazi ukuthi ulile qhamele ngayo. Nanti uDuko ngento le echuwoyo uzakhumbula ukuthi ngemva kokuvotelwa kwenkosikazi kamongameli welizwe kuqalise ukuzwakala izinduna sezisithi kakhulu izinduna zemashonaland sezisithi zona unkosikazi kamongameli usengukhwini. Thina ukhwini kumbe indlovukazi siyazi ikhosikazi lakuqala elikhulu elenkosi yabantu elenkosi yesizwe. Pho umongameli kasonkosi, umongameli uyakhethwa ngokuvota, ukhethwa uphakamisa izandla, ukuhlasa abantu bangavuka sebenakane ukuthi bangamkhethi. Pho lo nkosi leyo ndlovukazi ukhwini usiza ngokuphini kabani.
Esingathini nxa sikhangele amathuba akhe unkosikazi Mgabe okubusa?
Mina ngokubona kwami kuzaba lokudonselana okunzima, kuzaba lokugogodana lokuhlahlelana kuzalupiyesi. Ngoba kuvele bakhona abafisi abavele kumelile ukuthi bona yibo abazathatha ubukhokheli kuzalupiyesi, bathathe ubukhokheli belizwe kusuka kumongameli weZimbabwe kuvele kusuka ku-first secretary ngumongameli weZanupiyesi. Laba bantu kulensuku lemihla leminyaka kusukela ngesikhathi sempi belokho bekhongozele. Manje ukuthi iqanda lelihle lizakuwa liqagwe ngomunye ongabe ezifikele la izolo, mbona ngani kuzakhathaza. Amathuba akho ukuthi athathe akhokhe lelizwe kuzaba lokushinashana okutho ngabantu.
Umnumzana Nhlanhla Dube isikhulumeli secelele MTC elikhokhelwa ngumnumzana Walsh Mncube ubexoxa ecingweni kobulawayo lo Chris Gande we Studio 7. Ibandla leMDCT eMathebeleleni South namhlanje likhethe abakhokheli balo abatsha kanye lalabo elifuna abakhokhele ibandla leli kuzikhundla eziphezulu kukhetho olwenzelwe eGwanda. Umnumzana Solani Moyo ukhethwe ukuba ngumgcini sihlalo weMathi South njalo umsekeli wakhe ngunkosikazi Gladys Mabuza. Owaxotshwa kubandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Walsh Mncube, unkosikazi Nomalanga Khumalo ungene kusikhundla sikamphathisikhwama. Isigaba lesi sikhethe njalo umnumzana Morgan Tswangirai, yena obeseGwanda, ukuthi aqhubeke ekhokhela ibandla esekelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe. Sikhethe njalo umnumzana Nelson Chamisa ukuthi abe ngunobhala jikelele webandla. Isigaba lesi sifuna umnumzana Petniko Bebe abe ngumabhalane obona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla. Siqhume uBebe wala ukuveza amabizo abakhethiweyo kodwa wachasisa okunengi.
Well, ama-elections awe province ayenziwe kuhle embe afumelele kuhle abakhokheli weprovince abaqala kuchairman siyaphiwa information and publicity bakhethiwe ke namuhla ke senze ke ama-nominations our national members aphumelele kuhle abantu bajabule abantu bathokozile ukuthi bona ke usetshenzwe kuhle kwaphuma impumela enhle khuluma abantu kunje nje bayacelebrate ke ukuthi bona hayi usetshenziwe njalo.
Ungasichasisela kuma nominations awenkokheli yebandla iNational ukuthi ngobani abakhethwe?
Okuqakathekileyo lapha esikuqakathekisayo njengebandla besibe sifiso kumbe njalo sivumelene ukuthi hayi kasenzeni ama-nominations aphele ngoba sinama-province angu-12. Futhi siqalise ukuthi sikhulume i-province eyodwa eyenza eyama-elections namhla singazange siqambe kuyabe sokusitsho ukuthi-ke sokusenza abanye babe be-disadvantage. Esikufisayo lesikuvumeleneyo njengokukhokhela ukuthi hhayi kasenzeni-ke siqede-ke ama-nominations. Ama-nominations ethu sokusele-ke iBulawayo iSASA iMathebeleland North ngesonto then ngolesithathu ke sizabe senza iMashonaland West kuthi-ke ngomgqibelo sibesenza iManicaland eyiyo eyokugcina.
Umnumzana Petniko Bebe isiphathamandla sebandla le-MDCT ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseGwanda.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk 8 kusiya ngo-9 ntambama kumakhakhasi awe 909 AM lawe shortwave 12080 laku-15775 kHz kanye lasebulenjini ku-www.voaindebele.com. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 1-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelane kuhlelo. Kulabo abangekho eZimbabwe lilako kuya ebulenjini ku-www.studio7news.com. Lidinge lapho kubhalwe live talk lifone inombolo liqale nge-international access code ezithi 1-202-617-2077 ukuze lani likhulume kuhlelo lise-UK, eMelika noba kwezinye indawo zomhlaba.
Ku-Live Talk lamhlanje sihlaziya udaba lokukhalala umsebenzi kwabodokotela abasanda qalisa umsebenzi ama-junior doctors bekhala ngeholo eliphansi. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte lingene kuhlelo. Soku isikhathi sokubala incwadi elisithumela zona balaleli. Silale evela kuMagdemo Dispanda othi ngiyabingelela ngithi phambili ngomsebenzi omuhle eliwenzayo. Ngingufaro ngise Tanzania, kunjani Chris Ntunga sithandekile and my dear PJ. Ngingajabula kakhulu nxa lingabala incwadi yami. Ngiyazithanda inhlelo zenu ngapha eLupane. Sesilendaba zeqiniso, hathi amanga amaningi eZimbabwe. Sitshelani nge-ebola, siyizwisise ngoba sithembele kini Studio 7. UMavis uthi, mina ngilesicelo kakhulu, ngicela like likhiphe indaba yesigaba sethu emgwaqo osuka ePlumtree usiya eBoda eMayitengwe. Kulusizi kakhulu ngoba sithwele nzima ngezimota. Sihlawula imali enengi ku-16 kilometers sibhadale i-$4. Bathi umgwaqo ofile, sicela uhulumende ake asincede. USean Nkomoena uthi, ngiyabonga basakazi abahle, kodwa ngicela ukwazi okunengi ngodaba lwethu amantombazana. Ngoba lami ngiyintombazana, ushoni ngilethemba ukukhuluma ngodaba lwama mini skates. Hayi, isikhathi ka sizavuma ukuthi siqhubeke ngencwadi zenu, sizaqhubeka ngazo ngomvulo, lani liqhubeke lisilobela.
It was a Friday, my darling.
Kuwoza Friday lamhlanje intatherizi indaba yethu uJoseph Njanji usethulela ingxoxo ayenze lomculi wengoma zokholo uThembi Spanda, yena osebenza leqembu elaziwa ngokuthi Sisters of Paradise.
Thembiseni Sibanda ngumkhokheli weqembu elicula ingoma zokholo ele Sisters of Paradise, njalo uqale ukuhlabela esendaweni yesigodini lapho azalelwa khona. Lo sisi weleminyaka yokuzalwa engamashumi amathathu phakathi komkhankaso wokuba imisebenzi yeqembu lakhe yaziwe kwele Zimbabwe, njalo uphethe idlalade leqembu lakhe elesithathu elilegama elithiwa sinjalo.
Ngisebenza kakhulu seSouth Africa, kula engirekhoda khona, engenza khona imisebenzi yami yonke yokucula. Then okwamanje ngisebenzela ekhaya. So ngisalandela ukuthi ngoba mina so South African ngumZimbabwe, umsebenzi wami wazakale eZimbabwe.
Leli dlala daily thiwa sinjalo lile ngoma ezilichumelane, njalo licindezelwe lonyaka elizweni leSouth Africa, okuyikho futhi yaphekela khona idlala dela buyela kuqala eliphume ngomnyaka ka-2011 elithiwa Mhla uJesu Ebuya, kanye leli cindezelwe onyaka enye ngomnyaka ka-2013 elithiwa Ngubani Ozayongena.
Yeah.
intombi kaSibanda ithi ezomculo iziqale ngesikhathi isakhula ifunda esikolo seShali esitholakala khona le ndaweni yesigodini kodwa ithuba lokucindezela ulithole lapho esechaphe wadinga umsebenzi elizweni leSouth Africa.
Be ekukhuleni kwami lesithikisha bengidlala mina vele bengi-interested intweni okuthiwa umusic yabona but into kade ihleli kakhulu kimi ukuthi ma ngakhula ngizayenza umusic oso bengifisa i-gospel la kanje ekurekhodeni kwami ngarekhodi i-gospel.
Amanye amalunga eqembu le-Sisters of Paradise ngagoqela u-Abigail Moyo, uSicelo Sibanda, uPenelope, uNozipho, uMbali, u-Anele kanye loLisa. Indimi abazisebenzisa nxa behlabela ngeziguqela isiNdebele, isiNgisi, isiTswana kanye lesiShona. Nampa bephuma enkundleni yengoma yabo ethiwa uma inkosi ivuma sizophumelela. Ngimele Studio 7 ngokulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga ke uhlelo Woza Friday besiluphiwa intathelo zindaba yethu uJoseph Njanji. Ye kulesikhatshana esiseleyo ngibale incwadi eziseleyo esiziphetheyo lamhlanje. Ubenkosi Bayani Ndlovu uthi ngizalwa eCholocho koBayani ngibingelela ubaba uWilly J. Bayani lomama uNamacwayi. Lo malume uqaqe Sibanda kunye lemuli yonke. Ngiyabonga umsakazi wami omuhle. Hayi lati siyabonga mlaleli. UNikho oseBotswana uthi ungayivala eyami incwadi ngingabonga ngoba sengidiniwe ngokuthumeza lingayivali. Kuqala ngibingelela abasakazi beStudio 7 ngithi umsebenzi liyawukwanisa. Ngibonga indaba zenu ezeqiniso ngoba zonke indaba ezenzakala phakathi kweZimbabwe ngiyazizwa. Ngibingelela ubaba uChizaire eChesama eBinga. Hayi siyabonga silethemba lawe ujabulile khona ngapho Nico eBotswana sitholile isikhathi size sayivala incwadi yakho lamhlanje liqhubeke lithumela incwadi zenuke balaleli sizazibala emoyeni konapha eStudio 7 emsakazweni wenu. Singakehlukani ke sikhangele ebezihamba phambili lamhlanje. Abenhlanganiso yeZimbabwe Women Resource Center and Network bamanyana labe Cancer Association of Zimbabwe ekuphawuleni usoko lokunanza ukulwisana lomkhuhlane wemvukuzane. Odokotela abasanda qalisa umsebenzi ama-junior doctors bakhalala umsebenzi befuna ukwengezelelwa iholo. Kwaneleke mthwakazi omuhle olivalelisayo ngontungamili nkomo lilale.